Lesi sinqumo siphume emhlanganweni wedayela abaphathi intambo bakahulumende elekhabhinethi izolo emini lapho abavumelane khona ukuthi isahluko salowo mthetho we-statutory instrument 122 of 2017 simiswe ukwenzela ukuthi osomabhizimusi bakuleli benelise ukugcwalisa izitolo esezitshaya umoya ngokuswelakala kwempahla elizweni. Leso sehlakalo sengezelelwe emthethweni lo ngomnyaka ka-2017 ngemva kokuba abalungisa impahla eZimbabwe bekhalaze ngokugcwala kwempahla evela kwamanye amazwe ile ntengo ephansi kuleyabo okwase kubangela ukuthi eyabo impahla ingasathengwa. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabanini zitolo Confederation of Retailers Association of Zimbabwe umnumzana Danford Mtashu ekhuluma le-Studio 7 uthi lokhu kujabulisa kakhulu ikakhulu khathesi ikhefu lekhisimusi selisondele.
A very good. It is going to help the people of Zimbabwe.
Linyathelo elihle elizanceda abantu beZimbabwe kakhulu. Loba inyathelo leli lingasoze lincedise abalungisi bempahla bakuleli, kodwa okwesikhatshana lihle kakhulu. Ungakhumbula ukuthi sikhangelane lekhefu lekhisimusi, besiza kuchasisa kanjani ebantwini nxa besingafika kukhefu lekhisimusi kungela lutho ezitolo?
Umtashu uqhubeke ethi kuzamela abanini zitolo bedinge indlela ezijeneyo zokuthola imali yakwamanye amazwe ukuze benelise ukuthenga impahla, ngoba abebhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe bengasoze benelise lutho. Kodwa ingcwethi ezibona ngezenotho zithi lokhu kungabe kusitsho ukuthi abezitolo bazathengisa impahla abayabe bezithenge phandle kwelizwe ngemali yaphandle kakhulu ngerandi lakwele-South Africa kumbe ngedola leMelika ukuze benelise ukubuyela besiyathenga njalo. Umnumzana Andy Lemafu isakamuzi seHarare yena ubona ngathi lokhu kuzaqhelisa umsebenzi womkambo wemali yensitha njengoba isidingo semali yakwamanye amazwe sizaqonga.
Inyathelo elihle sibili elizenza ukuthi ezitolo kungabi lokhu tshaywa ngomoya. Osomabhizimusi bethu benelise ukuyathenga impahla phandle kwelizwe bazilethe ezitolo zalapha lathi sithole ukudla ezitolo. Kodwa esikubonayo ukuthi lokhu kuyabheda ngokuthi osomabhizimusi labo ukuthi bathole leyo mpahla phandle kwelizwe kufanele bathole i-foreign currency, and njalo i-foreign currency le bazayithola nga? Kutsho ukuthi bazaqalisa ukutshela uZulu ukuthi athenge nge-foreign currency.
Kodwa iningi labantu liveze injabulo ngenyathelo likahulumende leli. Emadolobheni izakhamuzi sezishona zime endwendweni zokuthenga ukudla ngesikhathi kumele zibe zisemsebenzini. Umnumzana Ntokozo Mabhena isakhamuzi seHarare uthi ukhangele ukuthi isimo sizabe ngcono ngemva kwalesi sinqumo sikahulumende.
Siyakwamukela kakhulu ukuthi i-government silifta iban le on ama-imported goods. Lokhu sikubonga kakhulu ngoba khathesi njengezakhamizi ezilabantwana ama-products ethu sabesesikwanisa ukuthi sithole okokudla, sithole okuyizinto esingakwenziyo local ngoba i-local market yethu iyehluleka.
Kodwa ayisiwo bodwa abamukelele sinqumo ngenjabulo ekakhulu abanini bamafekithali abalungisa impahla eZimbabwe asebehlaba omkhulu umkhosi njengoba sekusobala ukuthi sebezabhekana lodubo. Kodwa umtashu uthi akumelanga behlabe umkhosi namhlanje ngoba bazibopha ngowabo amaketane ngokwehluleka ukusebenzisa ithuba likahulumende.
They failed to supply, they failed to live up to the protection, they failed the
abalungisi bempahla sebehlulekile ukulungisa impahla eneleyo, sebehlulekile bona bodwa kungelani lokuthi bebevikelwe ekuncintisaneni lempahla ezivela kwamanye amazwe.
Abanye njalo ngabathi akuqondanga ukusola abalungisa impahla beZimbabwe njengoba labo beswela imali edingwa ngumuntu wonke elizweni, besithi okumele asole nguhulumende onguye omele aphume lamacebo okulungisisa umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.